baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Ndijona njani mthokazo omuhle, siyalambulela kumsakazo weStudio 7, namhlanje ngesonto, mhlaka 3 ngoNhlangula 2018, igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, iZimbabwe Electoral Commission isidinga amakampani angayithengela okuthiyeneyo ngokusebenzisa ukhetho oluzayo.
Bangaqabi beqeme kokunye bengakaqedwa kuyo, ngoba kasibathembi ephepheni lelo i-ballot paper okwakungakacaci ukubana ngubani ozaliprinta lelo ballot paper kumbe ngubani ozalenza lelo ballot paper.
Ilizwe leZimbabwe likhangelelwe ukuthi lizakwenza umhlangano omkhulu wokukhanga osomabhizimusi bakwamanye amazwe.
Indaba leyi upresident ithumile abameli bakhe bey'ngatha zikahulumende baphuma bayakhankasa nabo-vice president bakhankasa o-finance minister bazangakaphumuli.
Kuzaphumelela na ukutshengisela emigwaqweni okufiswa ngumanyano we-MTC Alliance?
I-demonstration ezaba khona ngolwesibili ngiyahamba angiyile ngiyaba ngikhona. Ngithemba ukuthi izaba i-demonstration elokuthula phakathi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. IZimbabwe Electoral Commission isidinga amakampani angayithengela okuthiyeneyo ngokusebenzisa ukhetho oluzayo. Izeki idinga amatende, izambuzi ezifakwa lapha lalaphaya lokunye okumbalwa. Yethule umbiko lo kumaphephandaba isithi abafisa ukusebenza layo kumele bathumezele eHarare incwadi ezimumethe intengo lokunye okufanayo. Kodwa kayidingi inkampani engadinda amaphepha okuvota ama-ballot papers njengalokhu okufiswa ngamabandla atshiyeneyo. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu sixoxele umnumzana Mbuso Siso omele ibandla le-MTC ekhokhelwa ngumnumzana Westman Ncube.
Bangaqabi beqeme phezu kokuba beqele kokunye bengakaqedwa kuyo, ngoba kasibathembi ephepheni lelo i-ballot paper okwakungakacaci ukubana ngubani ozaliprinta lelo ballot paper kumbe ngubani ozalenza lelo ballot paper. Basifuna ukuthi siqale sazi ukubana lelo papers lizakwenziwa ngubani njalo ngubani nalo balifake ku-public for i-tender njengoba besenza amatende lakho lokho kuneke.
Ye, kodwa khonokho asomzamo ongcono nje kutshengisela ukuthi bangani bayazama. Kumbe njengoba uthi
sebefuna sibili umzamo, ungcono sibili umzamo for wona lo abawenzayo ukubana babuye bafake yonke lento iye kuthenda. Siphinde sithi njengoba sasikhala ngabhanga ama-ballot paper into eyiyo esiqoqela nabo bayenze ibe ifane layona leyo eyamatendelo kuni.
Kodwa ngingasikhangela phela umthetho we-electoral act ungazani uyakubeka ukuthi hayi phela bangadinga umuntu ongadinda amaphepha lawa baba sebebikela sebemdingile akumelanga kube njalo.
Ye, ungaba yi-electoral act kodwa-ke nxa kuyikuthi isizalwane seZimbabwe asivumelani lakho njalo ama-political parties awavumelani lakho iparlament ikhona isavuliwe ungahlala phansi kuvunyelwane.
Lo ngumnumzana Mbuso Siso omele ibandla le-MTC ekhokhelwa ngumnumzana Westman Ncube. Siphinde saxoxa njalo lo mnumzana Michael Ndiweni ingcweti ezimele yodwa kwezombusazwe.
Yazi ukuthi kwesinye isikhathi amathenda anikwa ukuthi ngazubani ukuze asupply kumbe abise lokho kumele kubiswe. Mina ngathi ngicela okuncane ngale ngemva okuthi ngifumbathe. So ngicabanga ukuthi inhlanganiso ezikhangele ezokhetha kumele zivula amehlo ngakhesi zikhangele ukuthi indawo yamathenda leyi izanikwa obani. Bayenze esithi ngesikhiwa i-watchdog role sibili bakhangele bakhulume. Nxa kulokhu njengokungahambi kuhle bakuveze egcekeni bezeubizeki yenze umsebenzi oqondileyo.
Nxa sikhangeleke khonapha-ke kumathenda wona lawa akufakwanga phela lokhu okudiwa ngamabandla atshiyeneyo abathi phela kumele bebekwazi ukuthi kuyadindwa ngaphi ama-ballot papers. Akuhluphi khona
kulushupho Dube. Usizi ukuthi maybe amabandla ezombusazwe kawasadlalanga engathi umlando wayo kumbe ngithi irole yawo ngoba ngakhangela nxa ngobale kuhle umthetho okhetho ngalokho ni section 52 ngana ngaphanga phambanisana nguye okhuluma ngendaba lololo lokudindwa kwama-ballot papers. Kawubambi uzekho ukuthi akwenze lokho, angithi mbe akafuwa kumfosi akumcompeli ngesikhiwa ngazi ibale engasebenza, but akakumenzi ukuthi abe nomlando ukuthi akwenze lokho, ngani kusale kulengile emoyeni. Ngokunjalo-ke uzekho yena sesebenza okubhalwe emthethweni, ngabe amabandla ebegijimile asebenza kuhle ephalamenti, ngabe into ziyalandela okubhalwe emthethweni. Usizi ukuthi akusaphuma ngo-2010, so okunjalo ngokuthi iveki athi sekuzeni bayibambe, ngathi iveki sitshele ukuthi mbani ozadinda la mabhaloti, mbani ozabhala la mabhaloti, ngoba umthetho kawunjani kawubabambe ngamandla. Ngibona ngani yili phutha ethi ngani selenza yini, but ngicabangela ukuthi maybe iveki layo nxa ifuna ukuthi abantu bayithembe kuzamele ukuthi yenze imizamo ukuthi ikuveze lokho, kungabi lokusola kumbe ukungathembi ukuthi iveki izaphatha ukhetho ngendlela eqondileyo.
Umakhel Ndiweni yingcwethi kwezombusazwe ezimele yodwa, sixoxe laye ekoBulawayo. Kasenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu leziphathamandla zeZimbabwe Electoral Commission, udaba olufanayo. Kulabantu eZimbabwe abasekela ukutshengisela emigwaqweni okuza kwenziwa ngolwesibili ngamalunga omanyano we-MDC Alliance abakhonona ngokukhutshwa kahle kokhetho lwelizwe lonyaka. Kodwa-ke bakhona njalo abathi lokhu akusoze kuguqule lutho njengoba-ke ngaba kwenza kudala. UGibson Smanda ukhuluma lezi zakhamizi zeHarare ngodaba lolu.
Umanyano we-MDC Alliance ukhala ngokuthi iZimbabwe Electoral Commission zekhi lokhu inabantu asebequba ukhetho lwesikhathi eside abacathingelwa ukuthi abanye babo bakubutho lesizwe nakuhlangothi lukahulumende lwamapholisa ensitha ole-Central Intelligence Officer kumbe CIO, njalo akukhanyi ukuthi kuzakwenziwani ukudinga amaphepha okuvota. Umanyano lo ufuna kube nengcwethi ezizahlola ugwalo lokuvota olwe-voter roll nokuthi amabandla atshiyeneyo anikwe ithuba lokukhankasa emsakazweni yeZimbabwe Broadcasting Corporation ZBC nakumaphephandaba angaphansi kukahulumende. Bathi lokhu ngokunye okubenza ukuthi bangene emgwaqweni ngokwesibili betshengisela ukungathakazeli okwenziwa ngumhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa, osethembise ukuthi kuzakwenziwa ukhetho olubaluliweyo lonyaka. Unkosikazi Sukonuhle Ndlovu, isakhamuzi seHarare, uthi uzabe ekhona ekutshekiseleni lokhu ukwenzela ukubamba ngamandla uhulumende ukuthi alungisise konke okusolwa ngumanyano we-MDC Alliance.
I-demonstration ikho ezaba khona ngolwesibili ngiyahamba anyekile ngiyabangikhona. Ngithemba ukuthi izaba i-demonstration elokuthula phakathi. Iqakathekile ukuthi sihambile i-demonstration kwenza ukuthi ilizwe lisizwe. Ababusayo bezwa ukuthi kholokhu esikufuna, sifuna ama-elections a-free and fair, sifuna ama-electoral reforms.
Unkosazana Melody Ziba osekela ibandla le-MDCT ekhokelelwa ngumnumzana Nelson Chamisa uthi sokuyisikhathi sokutshengisela uhulumende ukuthi ukhetho lonyaka akufuzanga lugcilibezelwe. Uthe uzabe ekhona emgwaqweni ngolwesibili.
Ngokubona kwami i-demonstration iqakathekile kakhulu ngoba uhulumende kasoze athi abantu bekhuluma ayenze nasengathi akalandleni. Ayisikuthi uhulumende uyisacuthe. Ngizahamba lami ngoba ngiyafuna ama-election reforms wona lawo.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Mlungisi Ncube othi kumele uhulumende aveze mgceke ugwalo lokuvota okukhanya engani ulusebenzisa ekuguquleni impumela yokhetho.
Kuqakathekile ukuthi bezwisise ukuthi bonke laba abantu abaku-voters room ngabantu bo abakhona abaphilayo yini.
Kodwa kulabantu abakusolayo lokhu abanjengomnumzana Raymond Mabhidi bathi umanyano ne-MDC Alliance uchitha isikhathi ngokuthi abantu kumele batshengisele emgwaqweni bekhonona ngendlela ukhetho oluwenziwa ngayo.
Mina ngibona ngani sebaphuza. Lokhu kwakufuze bekwenze kudala, kodwa lilungelo labo ngazofuna ukwenza bakwenze. Kodwa labo bengaphohlwa ukuthi ngesikhathi se-GNU yibo abahlala behluleka ukusebenza, behluleka ukulungisa le mthetho sebe ku-GNU. Sebefunga ukuhlupha khathesi after 2013 sebephuma ku-GNU.
UXolisani Mabhena kavumelani laye.
Khona kuqakathekile ukuthi i-MDC iphumise imibono yayo kanye lokungathokozi kumbe lokungathakazeleli indlela iZANU-PF ebamba lolu khetho. Ngoba singanazelela ngo-2013 i-MDC yasalikhala lapha isidliwe ama-elections kukhetho.
Umnumzana Siso Lafios Dube uthi umanyano we-MDC Alliance kwakumele wenze lokhu kudala hathi sokusele isikhathi esifitshane sokuthi kwenziwe ukhetho lwelizwe.
Isinqumo sebandla le-MDC ukuba lincintise ukuqhubekela phambili kokhetho lukamongameli, imithetho ekhayelane lalelo khetho ingaqondiswa, ngibona ngani into ebaluleke kakhulu ezenza uhulumende laye alandisele leyo mithetho.
Ingcwethi yezombusazwe uMnumzana Richard Mahomba uthi ibandla lizusayo kumele amukele izikhalazo zamabandla aphikisayo.
Umkhankaso lowo ofuna ukwenziwa yi-MDC ukhomba ukuthi balamalungelo, kodwa ngamalungelo okuthi asengayekela ukunanzelelwa languZulu ukuthi uZulu sengakubona kungafanelanga ukuthi ephatheke kulowo mkhankaso abathi wona ngama-election reforms.
Akwaziwa ukuthi kuzabe kulabantu abaningi kanganani emgwaqweni eHarare lapho abazavisa ukungakhathazeki kwabo ngezokhetho oluzayo. Ngimele Studio 7 seHarare, nguGibson Bhebhe.
Ilizwe leZimbabwe likhangelelwe ukuthi liza kwenza umhlangano omkhulu kusasa wokukhanga amazwe labosomabhizimusi ukuthi basebenze kweleZimbabwe. Abakhangelelwe ukuthi babe semhlanganweni lo obizwa ngokuthi yi-Investors Indaba bakhoqela isiphathamandla esibona ngezokuthengiselana lamanye amazwe eBrithani, unkosikazi Emma Wade-Smith, osomabhizimusi beMelika abambalwa labanye abatshiyeneyo. Incwadi kwezenodo uMnumzana Rejoice Ngwenya uthi umhlangano lo uqakathekile kakhulu, ikakhulu kuhulumende ozabusa ilizwe leZimbabwe kulandela ukhetho oluzayo.
Njengesitshoni uMnumzana Mnangagwa uthi uvele uthi iZimbabwe silungisele kumbe sivuleke ukwenza ibhizinisi, kuqakathekile ukuthi abafuna ukufaka izimali zabo beze bebuye bezibonele bethu bodwa bakhulume lamanye amalunga ebhizinisi aqakathekile ukwenzela ukuthi babone ukuthi umuma wakhona sumi kanjani.
Kodwa ke bakulungisa ngesisa kumbe lokho yikuzama ukukhankasela ukhetho?
Ye, phela nxa kuyisikhathi sokhetho uhulumende obusayo laye uyakame nje azibonakalisa ukuthi uhamba kanjani. Kodwa njengoba sawazi ukuthi inkinga yokuthi ama-business ama-business menazela ngaphandle kwelizwe, umumo wemali yangaphandle kawumanga kuhle, le mithetho yakhona enyuka ayikalungisa kuhle. Kuqakathekile ukuthi loba nje ozabuya esebusa nje nxa yanqoba umumo wakhona ulungisiwe. Ngibona ngathi kuyinto enhle ukuthi bazibonele bodwa.
Kodwa bazabonani nxa bebuya khona eZimbabwe kumbe bayaqilwa nje kuphela?
Hayi, abaqilwa ngoba yazi ukuthi nxa abantu laba bengena lapha akutsho ukuthi bazange babale lutho, bayevele betatitha indaba yakhona, bakhulume labo ZNP, labo CZI, labo Chamber of Mines ne-civil society, baqala bayenze i-homework bengakezi ngapho, kwenzela ukuthi nxa bekhuluma lamalunga kahulumende baye bekwazi ukuthi liqiniso, bebona ukuthi imali kungani imali ihluphe ukungena, kungani ihluphe ukuphuma, imithetho yakhona yemithelo injani, bayazi. Ye, kodwa nje kuqakathekile ukuthi bazibonele bodwa bezokhuluma lamanye amalunga. Angikhole ukuthi uhulumende obuyisayo kathesi engaphumelela ukuthi abagqile.
Lo ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezenodo obekhuluma le-Studio 7 eseHarare. Sixoxe njalo lo mnumzana Belief Gawule webandla le-ZANU-PF.
Ikugcwalisa kamongameli ukukhuluma kwakhe nxa esithi yena iZimbabwe is open for business, ngokunjalo iZimbabwe iyamukela abantu abazothi kwenza ibhizinisi labo, ivulile amasango iZimbabwe. Ngamafishane kokushiwo ludaba lolo lukhona, indaba leyo khona lapha eyamalanga amathathu le i-investment indaba le yazabe ikhona eHarare. Ngokunjalo kugcwaliseka kakhulu ukuthi kathesi nanxa sesiya phambili kuyini esikutshoyo ukuthi sizakwenza, yiko khona okugcwaliswa ngumongameli ukuthi hathi iZimbabwe ivulile amasango, abantu ababuye eZimbabwe bayamukelwa abantu. Ngokunjalo abantu bazozibonela lapho abangangena khona, benze amathuba ukuthi baphuthukise ilizwe lesiya phambili.
Ye, kulabanye abathi hayi phela lokho kwenziwa lilizwe leZimbabwe ukukhankasela ukhetho oluzayo, ungathi nangakhonokho?
Hayi, akuqalanga namhla gidi ngabantu abasemuva labo, abantu abalahlekileyo, abantu mana ngithi kids ngabantu abaleleyo abase kuthongweni ngoba ngithi kumbe abantu abaqoqa kumbe ngithi abantu abaphuphayo zwana kithi indaba leyi upresident ikuthumile abameli bakhe beyindata zikahulumende baphuma bayakhankasa labo vice president bakhankasa o finance minister akaphumuli ekhankasa labo foreign affairs minister bevula amasango ukuthi iZimbabwe ivulile amasango ukuthi akusetshenzi lokho kuyigcwalisa kwemisebenzi yonke kade senziwe insuku zonke lezi ezivuthele kodwa ukuthi akwenzela ukhetho hayi akusiqiniso ngoba akuqalanga namhla lokhu ukhetho lubizwe kade kodwa udaba lokuvula amasango Zimbabwe is open for business isislogan sethu kade ethi sithumayelayo sigokelwa ngumongameli upresident Emmerson Mnangagwa.
Lo ngumnumzana Philip Gawule ilunga lebandla lezanu PF obekhuluma le Studio 7 ekobulawayo.
Yebo, mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asiqoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 PM kusiya ku 5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala eBrithani zibuye ngobuningi bazo izolo emcimbini wokuvuselelela amasiko lobuntu besiNdebeleni owenzelwe eHastings kweBrithani. Umsakazi weStudio 7 usikhethulela lolu daba.
Baba mkhulu babe lobola usenziwe manje.
Umcimbi lo uqoqwe ngabebambanani association abayinhlanganiso esebenza gadalala ukuvuthelela amasiko lolimi lesiNdebele bethi sokuphalala. Bakhuthaze uZulu ukuthi ukuhlala ngaphandle kwelizwe akutho ukuthi bakhohlwe lapho abavela khona. Usikhwica mfundo uRaf Mguni umqondisi walinhlanganiso.
Lamhla besile Matabeleland Culture Day esikubonayo ukuthi iculture yakithi uma ingaswelakala ingafa there is an attack on our culture. Kilokuthi ubuntu bakithi bungabikho. Isicelo esivela kithi esiqaliselele langa ele Culture Day ukuthi abanye bakubone labo ngelihlo linye.
Omunye obephatheke kulumcimbi ngumhlabeleli wembube odumileyo uLucky Moyo weZambezi Arts.
Abantwana libakhangele futhi libakhulise ngendlela elokuzeni enhle ngoba sithola ukuthi kwesinye isikhathi abantwana basuka lapha baphambaniseke bethatha imikhuba bengabikwazi ukuthi bona kathi imikhuba abafuze beyithathe ngeyesintwini evela ngaphi eMatabeleland kumbe ngeyalapha leyalapha bengayiqondisisi. Kodwa ngabatshela ukuthi hayi amasiko abo asekhonapha kodwa imvelo yabo ngemvelo yabo ingaphi isesintwini.
Bekubukiswa lokunye okutshiyeneyo okutholakala esintwini njalo kuyimvelo yamaNdebele.
Mphathi Mguni, vela bobulawayo ngihlala eBrighton, so kade ngiwe Mphathi Mguni Arts because ngidlala ama-workshops we-batik, painting and drawing. So lamuhla kade siyenza iNdebele doll making labantwana. So bafundisa ukwenza odoli ukuthi begqoke ngendlela esasigqoka ngayo kudala.
Kwenziwe lo mdlalo okhalise abantu abaningi omayelana lombhuqazwe wekukurahundi, Rain That Washes. Umdlalo lo walotshwa ngomunye owasinda ekufeni, umnumzana Christopher Maphosa.
Imayelana lesakubonayo i-personal experience yami ibe yi-production ende abayithandileyo abantu babona isimo esasikhona ngaseleso sikhathi bayibukile abantu bathinteka kakhulu ngoba ikhombisa izenzakalo esazibonayo ngesikhathi sobunzima esabobhukura wonje.
Iningi labantu lithi lisuthiseke kakhulu ngalomcimbi njalo sebekhalele umnyaka ozayo. Bakholise ukudla kwesintu bafunde okuningi ngamasiko abo. Ingoma zomdabuko njalo bathi labo bazaphatheka kakhulu ekufundiseni abantu babo ngosiko lolimi lesindebele yibo phela ubuntu. Ngimele iStudio 7 igama lami ngiEzwe Jesus
Bana. iStudio 7 lisizwa siphuma ngapha iVoice of America seWashington DC. Okwamanje sesithiya ezandleni Mike Hove.
Kudibana kuhlelo labasakhulayo, ngingumike Hove. Lamhla kuhlelo ngixoxa nomnumzana Nhlanhla Moyo ongisakhulayo okhangela ukungena kukhetho kulumnyaka encintisa ukuba lilunga ledale lephalamende. Sixoxa ngosuku lokhetho. Ngiyakwamukela kuhlelo Nhlanhla, unjani?
Anyaphila ntunaba, unjani?
Hayi, thina siphilile. Right, Nhlanhla, sekulesikhathi eside singakakhulumi, last time sakhuluma ubukankasa kodwa besingelalo ulwazi ukuthi ukhetho beluza kwenzakala nini. Manje sethu lolwalo lwazi mhlaka 30 kaNtulikazi July it's election day. Singakaqali lokuxoxwa lomkakazi wakho, awungitshele Nhlanhla njengomunye oncintisayo kukhetho lolu, yini umbono wakho ngalolu suku? Ubona ngani uyasuthiseka na ngesikhathi esiphiwe ngumongameli ukuthi wonke umuntu oncintisayo akankasa?
It's a very interesting and a very welcome deed because nxa sikukhangise sikukhangela kuhle kuhle constitutionally it's align. But then again, same time, mina njengomuntu okontesta ngikhangelele ukuthi sokusenza usebenze lula ngoba the worry has always been to what end are we campaigning for, because kungakacaci kahle kahle ukuthi phela ama-elections angikhona azaba khona kumbe ama-elections angazoba khona, but at least now we know what we are working towards, and it's a very welcome move.
Si lokhu sikudaba lunye lokukhankasa, abanye sebeqalile ama door to door campaigns abo, bekhulumisana ngezakhamizi zabo, abanye njalo sebeqalile uprint ama t-shirts lokunye okufanayo. Wena ukhangela ukuthi uza kwenzani ukuze uthuthukise umkankaso wakho?
Lamhla ngiqalisile ulokhu ukuprint imaterial, ama t-shirts, ama flyers, ukuthi angene ezindlini, angene ebantwini. Like I said, ukuthi before we actually knew ukuthi i-date izaba nini, lokuzenini logistics a bit difficult, but now that we know, we've already started and we know ukuthi we are engaging people for how long, and we already have a set timeline of how we are engaging, because let's say qualifyile amaloku ama do to do engagement, but for us it's just at this point I'm distributing flyers, and then kulamanye ama communities lapho esizangena khona directly endezindaweni ezinjengabocabasa siyabonana labantu.
Ngike ngabala ingxoxo ewenze lapho uthe ukhangela ukusungula ama tech hubs esigabeni sakho. Izakhamizi zesigaba seBulawayo Central zithini ngalokho?
Abazihlupha ngakho kakhulu ukuzwisisa ukuthi siza kwenza njani khonokhu. Bakhangele umumo welizwe ngendaba zezimali, njalo bakhangele ukuthi sizabahlabusa njani abantu abatsho ukuthi babuye kuma tech hubs ona lawa, njengoba ilokuzenini ama youth center akhona kwamanye amalokuzenini ama constituencies, kodwa abantu abasha balokhu bengani bangabaleke. Sifuna ukucreate a tech hub e-21st century ezahlabusa abantu abatsha ukuthi babuye kuma safe spaces lawa.
Siyabonga kakhulu-ke Mike Hove khonapho-ke kuhlelo lwabatsha. Sesingena-ke kwezokholo silontukameli Khomo.
Sokuyisikhathi sokuvuselela umoya. Igama lami nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje silomfundisi Angliston Sfanta. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Siyabonga ukwamukelwa Nkomo. Siyabingelela abalaleli.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje sizathola umbhalo wethu kuthi incwadi kaJeremiah isahluko ngo-29 undima ngo-11. Lithi iBhayibheli baleka kanje, ngoba ngiyayazi imicabango engilayo ngalwe, imicabango yokukuphumelelisa lokukunika ikusasa elilethemba. balaleli sithola uNkulunkulu ekhuluma kusizwe sikaJuda ngomprofeti uJeremiah. Uthi uNkulunkulu okweminyaka engamachumi ayisikhombisa ngizalikhalala liyesizweni esikude. Uthi uNkulunkulu ngenxa yokuthi uJuda wayesonile, abantu baphuma endleleni kaendleleni kaNkulunkulu bakhonza uBhali, abantu balahleka. Abesebuya umprofeti uJeremiah akhulume ngokuthi uyeza uNebukadnezar uzeza azothatha athumbe abantwana bakaIsrayeli, athumbe abantwana bakaJuda, ahambe labo baye kuba sekugqilazelweni. Abesethi yena uNkulunkulu, kodwa ngemva kweminyaka engamachumi ayisikhombisa ngizalithatha, ngizaliphendukisa liphenduke lizohlala kuleli lizwe elingelenu, lingayiphindi lihlukuluzwe futhi, ngoba ngiyayazi imicabango engilayo ngani, imicabango yokuliphumelelisa lokulinika ikusasa elilethemba. Kundaba esitholayo sithola kungasondaba enhle, uNkulunkulu ekhuluma ngokuhlukuluzwa kwabantwana bakaIsrayeli ekuthunjweni. uNkulunkulu ukhuluma ngoprofeti uJeremiah ngokuthi abantwana bakaIsrayeli baza kuyahlukuluzwa esizweni esikude nguNebukadnezar. Babesethi uNkulunkulu, kodwa ngemva kweminyaka eyi-70 ngizaliphendukisa lize lizohlala ezweni lenu. Ivesi esiyibalayo uthi yena, ngoba ngiyayazi imicabango engilayo ngani, imicabango yokuliphumelelisa lokulinikeza ikusasa elilethemba. Bathandekayo, singabe sidlule ebuhlungwini, singabe sisekuthunjweni njengesizwe sakoJuda, singabe sidlula ezinsizini, singabe sidlula ezinhlungwini ezishiyeshiyeneyo, kungabe izimali zingahlangani, kungabe umshado ungasahlangani, kungabe impilo ingasahlangani, kungabe sokumnyama empilweni, kodwa uNkulunkulu esimkhonzayo uthi yena kithi, ngiyayazi imicabango engilayo ngani eyokuliphumelelisa leyokulinika ikusasa elilethemba. Ungabe uphakathi kokuhlukuluzeka, ungabe uphakathi kokuhlelwa, ungabe uphakathi kokudangala, ungabe uphakathi kokwehluleka, usucabanga ukuthi impilo sicina lapha, ungabe ungadinga umsebenzi ungasawutholi, umendo ungabe udilika, abantwana bengabe bekuflathele, ungabe uphakathi kwenkinga eziningi ningi ezehlulekeyo, kodwa zwana amazwi kaJehova uthi yena uNkulunkulu, ngiyayazi imicabango engilayo ngawe, imicabango yokukuphumelelisa hatshi eyokukulimaza, imicabango yokunikeza ikusasa elilethemba. Bathandekayo, isiliva legolide kuncibilikiswa emlilweni, kuhlanjululwe emlilweni. Ungabe udlule ebuhlungwini, ubuhlungu odlula kibo kabulandanga ukudiliza, kabulandanga ukubulala, kodwa bulande ukuthi buqinise. Ubuhlungu odlula kibo bulande ukuthi bukwenze ube ngcono. Ubuhlungu odlula kibo bulande ukuthi bubugcwelise, bukuhlambulule. Inhlupheko esidlula kizo kazingeke zalinganiswa lenkazimulo uNkulunkulu asibekele yona. Kumele sikhuthazeke bathandekayo, sazi ukuthi uNkulunkulu uyasithanda, akasidela akasilahli. Uthi yena, ngeke lishiye ngizoba lani. Kasikhuthazeke ke siduduzeke, sisazi ukuthi uNkulunkulu ulemicabango engcono ngempilo zethu.
Akuyiqibe mfundisi.
Esithandazi, Baba wethu namandla wonke, siyakhuleka ukuthi imicabango lenhloso yakho layo ngempilo zethu iphumelele, intando yakho lenhloso yakho kufezeke empilweni zethu. Uqinise abantu bakho abadlule enkingeni ezihlukeneyo, abadlule ebuhlungwini obehlukeneyo, ubagcine, ubalondoloze, bakhuthazeke bakwazi ukuthi kukho konke wena uyayazi imicabango onayo ngathi. Ngegama lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha, buse bonke abalaleleli uhlelo, ngegama lenkosi uJesu Kristu wase Nazareth siyakhuleka. Amen.
Amen mfundisi, siyabonga. Lolo bekuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi Angliston Sibanda. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke Jacques Dala Ntungamile Nkomo. Singakuhlukanisi ukwandaba, nansi indaba ke besikhokhela lamhlanje. IZimbabwe Electoral Commission isidinga amakampani angayithengela okuthiyeneyo ngokusebenzisa kukhetho oluzayo. Ilizwe leZimbabwe likhangelelwe ukuthi kusasa lizakwenza umhlangano omkhulu wokukhanga osomabhizinisi bakwamanye amazwe. Siligqiba lapha-ke uhlelo lwethu oluvalisayo, uKip Stube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.